sembonakwakuqala wasithembisa wathona awula muntu othengisa esaladini ozaxosha engakaphiwa indawo eyiyo, kavumelani lapho lokho ngoba uyawubona uma umoya elithi awuma ngakuhle. Okwesibili, besithe sifuna ukwazi ukuthi wathi savumelana ukuthi asiza angenise amapholisa wendaba le zokuthengisa lezi, kodwa sibona i-ZRP siba involved isebenza namapholisa athi bahamba i-municipal police bahamba bendawoni. Okwesithathu, into esezithethwe uya ngaphi, udisposwa njani, usetshenziswa ngubani ekugcineni, sesifuna ukwazi kuya ngaphi, njalo ngubani onikele i-order ma yena thela sakwenza ngoba idolobho ngelakhe. Kulama-vending associations ahambe ayanegotiate ukuthi ama-members awo abekhipha ama-$10 ngelanga. Sifuna ukwazi i-$10 le ekhipha ngama-members ayo iya kubani okwenza bengaxoshwa, ngoba lawa ntu yabathengisa kathi singaxoshwa ama-$10 ayakungaphi. Kuya futhi konkame ukuthi khona ubandla lube lolo olungavunyelwa yisisekelo sombutho elizothola kunokubandla ukuthi wena ungumiya ngawula mali yokuthi ungivimbathise usiyaphila ndima ole mali yokuthi afumbathise uyaqhubekela phila phambili. So ithi zisileezinezi ulazi sizifile ofisini yakhe le yellow card naleyo. So ma yena engumuntu ofuna ukuthi athembeke ebantwini ngasiphendule khona lokho. Ma engumuthi uyaphika ithi uthi wenzakala khona kasibize simtshele sokuthi kuyenzakala, kumbe ma ifuna imbove la Studio 7 sidiphethe live on Studio 7. I'm prepared to do that as well as we are prepared to do that. What if we are dealing with facts are dealing into okuzwa and are dealing a propaganda. And it's very unfortunate ukuthi umela usefuna ulandele ukuthi aqambe amanga abe le propaganda aphinde ayibhilileni ukuthi akunabantu abaxoshwayo, abantu bayaxoshwa izaradini.
Uthi yena inhlanganiso yakho imnike iphetshana elilithanga njalo la thembisa ukuthi liyabuya elibomvu belisichon lapho.
Uma ulandela umdlalo wenguqu ukuthi ungayenza ongalungayo ngokuqala siya ngokuthi kuyabe kungalungayo ongakanani bayakunikela i-card. So engayikelwe u-explain asihamba seninike i-red card. Mina abantu asininike i-red card sokuthi baye indaba e-costial matter ukuthi sesiyephulela amalunga ehoza nabantu nje abakobulawayo ilungelo lokuziphiliza okulilungile abalala lokusekelisa ombuso.